kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ngalithola njani zulomuhle emakhaya khona ngabo siyalambulela umsakazo ku Studio 7 lamhlanje ngesonto mhla 21 February 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kubikwa ukuthi abapheka isinkwa bafuna ukuthi zithengwe ngamadola amane kusiya amadola amahlanu.
Nxa intengo yangkhona ke isiza kukhuphuka isiyafika lapha abatsho khona. Esikunanzelelayo ukuthi uZulu ke uzathwala gadalala ukuthi akwanise ukuzinceda ekudleni.
So uhlupa kweZimbabwe ukuthola imali yokuthenga impahla kumbe ukudla.
Akhathesi isimo sizima awusozi bekwazi ukuthi khona kuyavuka kuminjani kusasa. Ukuthi uzathenga into ozayithenga kusasa izavuka imalini.
Bayakhala abesifazana ngokwenziwa ngamadoda abo kweleBrithani.
Ngamazila abasebenzi okwabo ukudla kuphela nokuhlala lokuthanda abafana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abapheka isinkwa kubikwa ukuthi bafuna ukuthi kukhuphulwe intengo yaso iyefika amadola amane kumbe amahlanu. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi amakampani apheka isinkwa esibiza idola lejumi $1.10 okwamanje bathi intengo yaso yenza ukuthi balahlekelwe imali nxa besithengisa. Bathi kufunakala izigidi ezine zamadola $4 million ngenyanga yokuthi bathenge okokuphekisa isinkwa nyanga zonke, kodwa okwamanje ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe libapha ingcosana yemali le. Sehlulekile ukukhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Abamele izisebenzi abanjengomnumzana Japhet Moyo owenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi abantu kabasoze benelise ukuthenga isinkwa kungakhuphulwa intengo yaso.
Nxa intengo yangkhona ke isiza kukhuphuka isiyafika lapha abatsho khona. Esikunanzelelayo ukuthi uZulu ke uzathwala gadalala ukuthi akwanise ukuzinceda ekudleni. Kuyabanzima. Asila qiniso ke ukuthi yikho yini ukuthi siyaswelakala ngokuthi bafuna ukukhweza intengo. Asikabikwazi. Kodwa iqiniso ukuthi ema-supermarkets, ema-shops, hayi isinkwa sesiyuludo asibonakali sibili. Lami lapha engithenga khona uJahu uyangitshela ukuthi usethola ekota of what he was receiving esikhathi ezidelivery ngesikhathi esidlulileyo. I-news lezi azijabulisi, imbuzo esiwuzwayo awujabulisi.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Clement Moyo uthi akumangalisi okukhulunywa ngabathengisa isinkwa ngoba kasitholakali okwamanje ezitolo.
Into le yaphambaniseka ekuanawuseni i-monetary policy. Monetary policy previously idola laliyephala le-bond paper. I-bond paper yayiphiwe kuyi-Fed power. So bathe sebefika laphana basebesithi bona idola alise at par le-bond note. That was enough to create panic le-inflation. So bona ngabe kuthiwa baqala baqala bakhuphe baba ready ukuthi bakhuphe i-bond note bese be-announce-ake izinto zabo lezi. Bazithulele nje bakhuphe nje i-bond note kuphela nxa sebe-ready. Bengakabi ready kwakumele bathule zwi ngalo i-bond note. So khonoko sokulimazile ama-market forces asecontrola ku-parallel market vela akusayenzi. Abantu sebekhuphile izinto ezitolo bathenga kwema-warehouse babe belayisha ngamaroni. Ngengabe babesisa ngayo.
Umnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF uthi uhulumende kuyazama ukulungisa umnotho welizwe loba nje kulabanye abantu abadonsela amuva.
Kukhanya kunezandla ezinye ezifuna ukuphambanisa inhlelo zokusebenza ikakhulu engathi yi-subjected esekubhekene ngoba konke khona okokwezinto esenzakala abantu bazibaphe nzi sivumelana siphathisana kulokuganga okuvelela kwebantwini bonke abanye labanye bakhona kuzana uPF bakhona abagangayo abafika izimali ukugangawa imali kufika izimali kukhona abantu bonke abagangileyo nje kumele ukukhuluma ndiyehle kakhulu ekukhangele kho lokho ethatha inyathelo elibanzi bajeziswe labo abantu abaphambanisa inhlelo zemali uyimali zingahambi kuhle phakathi kwelizwe ngokunjalo angeke ngize ngibale into kwehluleka mina ngingathi kuqala okunye umsebenzi omkhulu kakhulu kodwa akuzange kuswelakale ukuthi emqaleni lapha kube nobuhlungu ubuhlungu buza kwakhona ngizakulinganisa ngihlala ngikulinganisa njengokuthi umfazi nxa ebeletha kuba nobuhlungu obumangalisayo kodwa-ke nxa esebelethile uyabe sedlala nje lokuyingane sokumnandi zokunjalo ngibona isikhathi esizayo siyabe sesikhuluma ngakho sokwedlule ubuhlungu lobo esiphakathi kwabo afana nokuthi abantu babambane kuthenisindawonye abantu baqinise besibili baqinisele kuyedlula lokhu nxa ngikukhangela
Kubikwa ukuthi abathenga iflawa yokupheka isinkwa labasiphekayo bayakhulumisana ngokukhuphulwa kwentengo yesinkwa. Kuqhubekela phambili ukuswelakala kwemali eZimbabwe lokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo. Ngesikhathi esifanayo iyasilela impahla enengi okunjengamafutha okupheka, ithukela, amanamnede kanye lesinkwa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ukuswelakala kwempahla ezitolo kuqhubekela phambili njalo labantu sebethenga buthumuthumu besenzela ukuyagcina abakutholayo emakhaya kumbe ukuthi baphinde bathengise emkambo wensitha. Umnumzana Ngqobizitha Ndlovu, umphathi ntambo wezamafekitali, usanda kutshela intatheli izindaba kungxoxo mpikiswano ethulwe kumsakazo weVoice of America leZimpapers TV Network ukuthi uhulumende uyazama ukulungisa isimo esibi somnotho ikakhulu ukudinga imali yokuvuselela amafekitali aza kwenza kube lempahla eningi ezathengiswa kwamanye amazwe. UNdlovu uthi abantu kumele babekwazi ukuthi ukuzamazama kwemikambo yemali yikho okwenza ukuthi kube lokusilela kwempahla njalo eyinye ikhuphuke intengo okungapheliyo. Uthi imali lohlobo lwama-bond notes ledola leMelika kuyalingana.
Our position has remained the same. There is one-to-one convertibility of the bond, US dollar, if I may use that term, RTGS. And government is making all the necessary measures to make sure that this happens. I'm sure we had a few days ago when our finance minister was in Bali. He did also highlight that to the nation.
Kungasenani uhulumende wenza kahle ngokwethula imithetho yokuthuthukisa ilizwe. Engingakutsho njalo ukuthi isisindo semali yohlobo lwebond ledola leMelika siyalingana. Lokhu kugoqela le RTGS.
Kodwa ke akunjalo emigwaqweni lapho okuthengiswa khona idola leMelika ngama-bond notes akhuphukileyo. Lokhu kwenza imali igugudeke isisindo isisesikhwameni somuntu. Umnumzana Lungelo Ndebele okhulume lomsakazo weStudio 7 yesikhathi edinga amafutha okupheka uthi sokuhlupha ukuthwala imali kweleZimbabwe.
Ya khathesi simo sinzima awusozi bekwazi ukuthi khona kuyavuka kuminjani kusasa ukuthi uzathenga into ozayithenga kusasa izavuka imalini awusozi bekwazi and yasila confidence ngempilo yakusasa izinto zonke ziyakhwela ifuel ayitholakali asikwazi ukuthi senze njani and esikufisayo ukuthi nga igovernment iyakwanisa ukuthi ibuye isitshele ukuthi khona uhlupholo esibhekane lalo kathesi lukhona isikhathi esinganani esibona ngani kuliphutha ukuthi khona igovernment vele ayisazisi ukuthi khona simo sinjani sizwabe zikhulumela nje nxa bese emihlanganweni yabo bezifeni bezikhulumela nje ukuthi hayi simo siza improve kodwa abakazi basenzele esikufisa ukuthi nesingathi state of the nation address.
Unkosikazi Nothabo Nyathi esinye isakhamuzi sakobulawayo uthi okunye okunjengezilimo kulokhe kusatholakala ngentengo efanayo ngoba abakuthengisayo besaba ukuthi kungabola kungakhuphuka intengo.
Intengo yembida, amatamatisi kumbe ikhabheji hayi lokhe ingaqansanga.
Usomabhizimisi wakobulawayo uNkosazana Ruth Moyo uthi bahlala bekhuphula intengo yempahla ngenxa yokuthi yikho kanye okwenzakala lapho abathenga khona impahla etshiyeneyo.
Ya impahla azisela ntengo eyodwa ngokuthi okwenza njalo sihamba kuma wholesalers sithole amanye ama price uzathenga nge price enye namuhla uyathi usubuyela ufice kungasela so forced ukuthi khona uhambe edinga kwamanye kwezinye indawo ngafica into engiyangikhona ikhuphukile so lawo nxa usuthenga into engikhuphukile so kumele lawo ukhwe so uyafica ukuthi khona every stock yabile price different ngoba ama prices esuza ngawo a different.
Intsha yona ithi abakhokheli kungenzeka ukuthi bengabe bengasela macebo kodwa kuhle ukuthi abantu bebambane kungakhathalekile ibandla abavela kilo. Lokhu kukhulunywe ngelinye ilunga labatsha elikuhlangothi lwezanu PF Youth League umkhokheli Dube.
Isituation le khona lapha eZimbabwe inzima for sonke ukukhwela ngazo ezitolo akulandi ukuthi ngwezano akulani ukuthi ngwe-MTC mina ngwezano ame support of ZANU-PF yi-youth yezano but into ezenzakala ngakhona zitshayisa ngekhanda upresident uthule president wethu akakhulumi angikwazi ukumbulenye iplan kumbe ulunya afuna ukusenzela khona kodwa siyafisa ukuthi ngabe uyathatha inyathelo njengomkhokheleli wethu akhulume something cause situation le inzima for wonke umuntu thina bezanu sisafa kakhulu sebesichallenja ngakho amanye khathi singabe lama prize enezitolo but ama prize ngathi sonke and izinto zikhwela day in day out imchova kungachaya u-7 yabuzi $2 then ama pay asikhwezelwe.
Ohlaziya ezomnotho umnumzana Sivumo Dlodlo uthi uhulumende kasela macebo okulungisa ezomnotho ugcizelele esithi kumele umthetho ufane kubo bonke abamabhizimisi ikakhulu ekuthengiseni imali yakwamanye amazwe.
Uhulumende akumelanga ewandlulele amankampani ngokuthi ungubani umnikazi wayo. Kufanele ewaphathe wonke ngendlela efananayo kungakhathalekile ukuthi bathengisa njani ngoba kulabanye abalezikhundla abaphezulu ngale abangathiwa bona bagcinwa ngcono. Singakhangela bona babethengisa nge-US dollar kodwa amanye amankampani ezinye ezitolo kuthiwa bengathengisi. Ngakho uhulumende kufanele bona ukuthi umthetho wakhe uyawufananisa kubo bonke abantu abathengisayo. Njalo singakhangela isimo ukuthi siyazi lokhu esiba nzima sokufanele ukuthi evume yena uhulumende ukuthi usehlulekile. Kumele evume ngoba khathesi lapha isigaba sesifike khona sokusesigabeni sokuthi sokufunakala amacebo abantu abaningi hatshi amacebo abo kuphela. Bengayenza i-command economy ayisoke ivume vele ngalesi sikhathi sesikuso.
Kwezinye indawo abantu bacelwa ukuthi bathenge amanamunedelo kunye okuninginingi bengakathengi isinkwa amafutha okupheka lokunye. Intengo yamafutha okupheka esemthethweni i-$3.70 igabha lesilinganiso sama-liters amabili i-2 liters. Kodwa kwezinye izitolo umuntu kumele akhokhe ichumi lamadola i-$10 kusiya phezulu njalo izitolo eziwatholayo amafutha zithengisa igabha elilodwa umuntu munye ngamunye nxa esethenge impahla ezedlula amadola angamachumi. Ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo. Ningubathabile masuku.
Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele, eye breast cancer awareness month. Ngakho ke umsakazo wakho we Studio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele. Kusukisela mhla ka 22 Mfumfu kusiyafika umhla ka 26 sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo imfundiso evela kubo dokotela kanye lokunye lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso ku Studio 7 ngo 7:30 ntambama lango 6:30 ekuseni kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu. Umagagasi awe 909 AM, 4930-6040, 15460, lagu 1885 kHz ku shortwave.
Benana masiko
we senziwe mandla
ngelo baba mkhulu
babelo
bola
kudlelo lomasiko lokuphila kwamantunzi kuzonke. Namhla sixoxa ngodaba olunye ke olumangalisa kakhulu ngoba kukhanya ngazani ke amadoda angaya emazweni amanye atshona ezinathela utshwala kumbe batshona bedingana lentombazana kubesithi laba abathetheyo bagcina belahlekelwa imizi yabo. So ke silo mama lapha ke uSthandazile Nkomo okhona ngale ke kwele Britani, sibe njalo lo baba Ezra Jesus Banda bakula ekhona ngale kwele Britani. Sihlobo zami linjani?
Siyaphila njani Thuli?
Hayi siphile kakhulu. Sisile siqalise lapha ngomama. Akusitshele mama sizokuthiwa ke kuyahlupha khona ukuthi amadoda lingahamba lawo khona ngapha eBritani bagcina bengani abasasebenzi kuhamba njani?
Ngamavila ba abasebenzi okwabo ukudla kuphela lokuhlala lokuthanda abafazi.
Kwenziwa kweni kolo?
Hayi nje basile kuphela bazihwaba nje siphomba ukuhamba zingena lapha lalapha. Bangasahlonitshwa emakhaya lapha bengasakwazi ukuthi bone bamakhanda awendlini.
So sizokuthiwa lawe wagcina usehlukana lo mkakho ngenxa yokuthi kwakungani kukhona kukhona. So kungathi kwahlupha kanganani khonokho?
Hayi vila nje lingalancedo nje kwenza konke into umuntu elokhu ebheke engayenzi lutho nje phinde aphume phandle lobuchapha yikho kuhluphayo. Ongafuni ukusebenza nje yikho nje iproblem.
Baba Ezra Jesus Banda kuvame kanganani khonokho okhulunywa ngumakhomo?
Kuvamile kakhulu kodwa kunanzi yoto baba bani banathiswa utshwala ukuthi singathi mental problem ukuthi uyabehlukumeza ukuthi umama yena ulimale nini. Umankomo uyabehola into lakade imali ubaba bengenamali engaholisa ubaba nxa engayidulile imali sokumphambanisa ke ikhanda lasiqinake sengumntu ophuza kakhulu nathi kakhulu utshwala.
Umankomo nathi wakudaba khonapho ukuthi linaphela lile mali phela ezigwabeni la ucina usithi hayi indoda lokhu
ayayisikho. Obaba yibaba abangazithembi basabebe lemhawu basika bebe
lemhawu njani imhawu njani
mngomo ma mama selemali sehola imhawu mutyaba somhawu sizibonengana ngaso ndoda bathi thina sabe sunuthi sakumuzi sifanda sihlale phansi labantwana umhawu yeli bulalayo bobaba
kodwa lisuka lidelele phela lisuka lese lisidelela kakhulu ngoba vela sibalo uthi zinabantu.
Ukuzidelelisa yini ngoba lihamba lingena lapho lidobha izikete ezinye ezingazakaliyo lina yena lingazihloniphiyo. Uhambe uyengena lapho unjiye ngilivithikazi endlini uhambe uyengena lo uphuma ukudobha le nto nje engakhanyiyo yikho kwenza kokumama ecine sesifunda ukukhuluma kakhulu.
Babengakwenzi dube ekhaya laba bantu laba babehloniphe ekhaya kathese bengobaba ezindlini laba zihlukumeza into ngazakuyibona.
Ake kuyazihlukumeza lodwa ngoba lotshwala labuthanda kakhulu sokhona buthole sehudulana lokunye kwizinto ongazwakaliyo phandle kulokuthi ekhala alikwenza lalifihla kodwa but lapha kusegcekeni selibanjwa ngamafoni la into lezi zikhiwa ezintsha yikho kulibandisayo.
Bacina besisola abafana bangithi sebengenazi bethatha abalungu abelungu babengani babahloni.
Hayi lina lifuna abelungu balandela kuphela lina lifuna umfazi nina elikwazi ukuthi hayi baba lapho kuphambanisile hayi baba lapho asezeni so usubona ngani uyatshelwa nje into yokwenza kanti kodwa sebesithi sakho babelungu laba balithanda bakwazi lokupheka futhi.
So kukhanya abakwazi lokupheka inopi phela chisa lapha babe liphekela nje kulokho ngamabhega lokhu
hayi vele ukupheka iqiniso yabakwazi yokupheka ngabe
yikhokunedani
kodwa kunedani ukuthi uphekelwe endlini kodwa umuntu engena ekwenza ukuthi uzivulayo la imizi ungamthandi ngenxa yokuhlale kuhlukumeza ebusuku lemini
akula mntu ohlukumezwayo akulala ahlukumeza leda lokuthanda ukukontroli into eziningi umuntu wakhona kakwazi lokuthi hawu sithanda sami umuhle namuhle ucecile kangitsheli sengiphomba ukuba lona sakwazi ngikhwajelwa kuphela cede lapho itore sekhengana lezi ezilamanga phandle engithiya mina endlini ngingakwazi ukutshela ukuthi hayi namhlini kwamakhamnandi mama.
Lo-ke ngunkosazana Sithandekile Nkomo lo Ezra Jesus Banda bebexoxa lapha-ke ku-Studio 7. Okuningi ngalolu daba ngenani ku-Facebook ebulenjini be-VOA Ndebele.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Ngingumayikhobe. Namhlanje sixoxa ngesimo somnotho eZimbabwe. Sifuna ukuza ukuthi abosomabhizimusi abangabantu abasakhulayo bona baphila kanjani njengoba isimo somnotho asimanga kuhle. Ukuze sizwe okuningi ngodaba olusegudwini, sixoxa lonkosana Mazibisa, yena ongisakhulayo obekuhlelo Mandela Washington Fellowship, abanye bathi yali, njalo ongusomabhizimusi ongisakhulayo. Masambeni kuye, siyezwe okuningi. Right, ngiyakwamukela kuhlelo labasakhulayo, mnumzana, unjani?
Angiyaphila mfowethu, lawo njani khona ngapha?
Hayi, lami ngiphilile. So masithinte udaba olusegudwini lamhlanje, yini umbono wakho mayelana ngesimo somnotho eZimbabwe?
Isimo somnotho elizweni lakithi isimayemaye, isiponapona, akukhanyi ukuthi kuyaphetha ngani. Abathi khona kungesikhiwa, the markets are tumbling, they are always up and down. Kodwa ngakuya ngathi ngayo izinto ziyakuyela esimeni saso, idola lizimele kuhle, ingxoxo zonke zichasise kuhle ukuthi idola limi ngakwakhona, nebhondi nothi limi ngakwakhona. Yikho kumqoka abantu abafuna ukukuzwisisa. Abafuni ukuthi okwenzakala ngo-2008 kuphinde kube hlele, balahlekelwe zimali zabo.
Hayi, siyakuzwa. Awungitsheleke mnumzana, njengoba isimo somnotho asimanga kahle okwamanje, abasomabhizimusi abasakhulayo bona baphila kanjani?
Hey, lapha kunzima wethu. Angifuni ukutshela amanga, kunzima sibili ngoba especially to ama young entrepreneurs, our sources maybe for in terms of raw materials was ananzela ukuthi kufunakala i-foreign currency, and amabhange bengasinika ama-foreign currency. You needed to apply and it takes time. Kuma black market, nxa usayithenga i-forex yakhona, suyithenga at a higher price, the cost of production becomes higher. So engikunanzele kakhulu, especially uma entrepreneurs amaningi adingwazi, ama-small medium enterprises amaningi asuspendile ama-operations.
Ngiyazi vele ukuthi wena ungomunye wabasakhulayo abadabuka kwele Zimbabwe ababe kuhlelo Mandela Washington Fellowship, lona uhlelo lenjongo yokuthuthukisa ulwazi lwabasakhulayo abadabuka kuzwekazi eAfrika, nxa sisixoxisana ngendaba zebhizimusi njalo ezobukhokheli. Kukhona na owakufunda kuhlelo lolu olungasiza abosomabhizimusi ngesikhathi esifana lalesi eZimbabwe lapho isimo somnotho asibanga kuhle?
I-program lana nxa ungathiwa abantu bayaphindaphinda kamningi, bengingathi ukuthi abaphinda abantu. Ngoyiprogramu lana isala ulodonsela, ulovivi lokwenza izinto. Ngoba ama lessons learned that were coming across there is, i-problem esila iZimbabwe is nothing new. Laba abakhona ngale they also underwent similar problems like ours. But umahluko is, how do you deal with the problem? So engakufunda khona yikho kusenza abanye bethu sibe resilient and tell ourselves ukuthi there's always light at the end of the tunnel. For example, iVermont was not different from Bulawayo. Like, yake yavala ama industry wonke, but they've re-industrialized using ama-latest technology, using ulwazi lwabantu abatsha. Nami ngiyakukholwa ukuthi ulwazi esalifunda ngalo, uhulumende engakhulumisana nathi, sihlale phansi, singaku-implementa lolo lwazi lokuvuselela ama industry akithi.
Loke ngu-Mike Hobe obekhuluma lo Nkosazana Mazibisa kuhlelo lobatsha. Sonke isikhathi okwamanje sezokholo.
Kudivana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba baphilile, bagcinakele emseni kundawana zonke abakizo, siyambonga uJehova.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sithola umbhalo wethu encwadini kamahubo usahluko ngo-46 undima ngu-10, ifundeka kanje. Thula wazi ukuthi nginguNkulunkulu, ngiza kuphakanyiswa ezizweni, ngiza kuphakanyiswa emhlabeni. Bathandekayo, sithola umlobi, umhlabeleli uyabhala iculo kumahubo, uyahlabelela, abesefika kulapha athi khona uthi uNkulunkulu, thula wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu, ngiza kuphakanyiswa esizweni, ngiza kuphakanyiswa emhlabeni. Ngithanda ukukhuluma namaZimbabweni abahlakazekileyo kuzigabana zonke zomhlaba, abahlakazekileyo elizweni. Ilizwe lakithi lidlula enkingeni, lidlula ebuhlungwini. Umkhonomo wethu uyavuza igazi, abantu bakhathazekile, abantu baphile emalayini nefuel. abantu ba shayane namakhanda abazi ukuthi kusasa lizaba linjani manje nxa sekunje abanye bakhuluma into eziningi abanye bathi bona yiba babambe abalamandla abangalungisisa lomkhonomi abanye labo bathi bona balendlela zabo zokulungisisa umkhonomi kanti intandane labafelokazi badideka kube nzima abasebekhulile labo kuba wesi ntanda ukuthi ngikhuluma izwi likaNkulunkulu kumazimbabweni wonke ababona ngani isimo sasinzima ababona ngani ikusasa kalisela themba abanye babona ngazani ikusasa kalisekho zwanini isihlobo zami utsho kanje uJehova uthi thula wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu phakathi kwenkinga ezinje phakathi kwenhlungu ezinje phakathi kweconfusion enje labasopolitika bengani abakwazi abakwenzayo lapha bebabamba khona bathi babamba kungani kuyadilika lapha bangani bakho abathi bakwenza kungani akuhambi konke kungazana kusela themba uyakhuluma uJehova uthi zwanini bantwa bami thulani lazi ukuthi mina nginguNkulunkulu uNkulunkulu esimkhonzayo bathandekayo lithi iBhayibheli yayisikhona indlala eSamaria amaSiriya egomboloze isizwe sakwa-Israyeli babavimbezela lithi iBhayibheli inhloko yedonki yayisidulo okumangalisayo singakhohlwa ukuthi ko-Israyeli idonki ubabhemi wayekade engadliwa kodwa sithola ngenxa yokuthi usumo sasesibuhlungu kakhulu sithola abantu sebethenga inhloko yedonki ngenkalakade yemali ezinkulungwane ezesabekayo zona mhlobo wami uNkulunkulu akalandaba ukuthi umkhonomi una 38 years bentshontsha uNkulunkulu akalandaba ukuthi umkhonomi udliwe izintodo viyane kusasa uyakwenelisa uJehova ukwenza imhlola izinto zivuke ezitshintshile yikho sithi yena thula wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu mhlobo zami ngithanda ukukhuthaza ukuthi masingadangali masingakhathali asiphakamise amehlo ethu sibheke kuJehova athi umhlabeleli ngiyaphakamisa amehlo wami ezintabeni usizo lwami lobuyaphi lobuya kuJehova odalileyo izulu nomhlaba kasiphakasekeni ukuthemba abantu ngiyangithi mina othemba umuntu kufana lokuthemba izinyo lixegayo uyathi usemshadweni usidlinyama likhumuke kodwa lithi iBhayibheli babusisiwe abathemba uJehova kasithembeni kuNkulunkulu izimbabwe yelunga izimbabwe izophakama konke koba mnandi kobo mncwa
akuyiphethe mfundisi
ake standards baba siyabonga siyakhuleka ukuthi baba ukhulumisane nabakhokheli bethu ukhulumisane labo bonke abezosopolitiki babona amandla wonke umoya wakho oyingcwele kawuhamba hambe uthinte impilo zabantu bonke kuphele lobusela lokuganga okukhona umkhono wethu uvuselele nguwe ukuze udumo lonke lenkazimulo kuze kuwe ngelifa igama lenkosi uJesu siyakhuleka amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Isibanda olivalelisayo nguNtungami Linkomo.
Le iStudio 7 lisizwa sisakaza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weza midlalo iqembu leDynamo linqobe ele Black Rhinos 2-1 emidlalweni weCastle Lager Premier Soccer League odlalelwe eHarare lamhlanje. Kweminye imidlalo iqembu leHighlanders linqotshwe ngeLebulawayo City 2-1.
Vamos. Loke ngumculo kaMlindo the vocalist siyabonga kakhulu ke Mlindo ngengoma leyo. Singahlukani ngothi sikhangele ezinye ke besigokela indaba lamhlanje. Kubikwa ukuthi abapheka isinkwa bafuna ukuthi sithengwe ngamadola amane kusiya amadola amahlanu. Sokuhlupha ke kwele Zimbabwe ukuthwala imali yokuthenga impahla kumbe ukudla. Sigqiba lapha uhlelo lwethu manje. Asihlanganeni ngo-7, 6:30 a.m. ekuseni. Oliver Lesayo ngu-Cape Stube.